esingakutsho ukuthi kono kuyana nje kodwa ukuthi sathi okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhethwa angihanjiswanga kahle ngoba vele inketho eziningi zakuleliya lizwe angihanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi SADC ingaphansi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhethwa angihanjiswanga kahle. Lokhuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleliya lizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo nokubandezelwa kwabo. So kukubo-ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi esasikho engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organization lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sikulamasango.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nxa kuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa ademocratic, alegitimate, ahloniphekayo, kumele abantu bahlokome baphakame bethi singeke siphile kanje. Kono kuyano okwenziwa ngamazwe wonke nxa elwela inkululeko kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yawo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, le-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asidli ukudla kwantambama kungalunganga, asidli ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi o-CCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle, le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kuSADC bathi hayi, njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle, sokumele livizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kuSADC bethini khonapho?
kuSADC kumele babuyele kodwa kumele bahlokome. Kumele bakwenze kokubili nhlangothi zombili. Bethi bebhala izincwadi eziya kuSADC labo bemlanda uhulumende lo obugwelegwele obumenemene bemtshele ukuthi awungeke ukuse indaba lingalungiswanga. OSADC labo-UN labo-AU bangenela sokushuma intuthu, bangenela izinto sezimile, bangenela sokulemibilo, bangenela sokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleliya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sasingayiseli kuleli yikhona kuyoguquka izinto kuleliya. I-SADC ekwenzileyo yikugula amasango ukuthi sibonile siyavuma kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame hayi sesingayisela-ke inkululeko yethu yikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto.
UChamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguThabang sebemxothele amalunga ephalamende, ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa aye kuboSADC atshengisele ngapha ulwisana loThabang futhi?
ezakoThabang ngezangaphakathi okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe. Kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCC ngeyangaphakathi ngeyomndeni. OThabang bazama ukuthi bethi kona kanti silwela inkululeko, silwela umbusa kahle, yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona ezizibhekileyo. Ngiyaphakathi leyani yeCCC ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle. Yindaba kulokubandezelana, yindaba kulokukhethana, yindaba njalo kulokuhlukanisana, i-discrimination, lo mbusa kabi ithirani uku-impose ama-candidates lokunye ngeyabe yangaphakathi